sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesibili mhla ka 19 kuMpalakazi 2023. Igama nguthungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyobuhambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani ithi isqualifye obani. Kodwa yena engakhipha igazethi yokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sesesibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaxothwayo abazama ukunela i-triple C. Yikho lapho sizabuya khona eNkandlozi.
Igqwetha likaMnumzana Senkezo Chabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba awukumisa uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections ngonhlolanja bemele i-Triple C.
Okukhona ukuthi abantu beZanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu le-politicize the unity day, kukanti kufanele leli kube lilanga lokuvungaza ukubambana ukumanyana kwabantu beZimbabwe.
Baveza imbono ehlukeneyo abatsha ngokuthakazelelwa kosuku lwe-Unity Day olwaba khona ngokumanyaniswa kwebandla leZanu PF lele-PF ZAPU ngo-1987. Umphathi ntambo wezomvikela eMelika uMnumzana Lloyd Austin ubelo mhlangano leziphathamandla zakwele-Israel obuphathelane lemizamo yokumisa impi yaleli lizwe leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elimele uMnumzana Senkezo Chabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo awukumisa uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngonhlolanja bephansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change. uMnumzana Ngqobani Sithole uthi basamelele ukwethulwa kusemthethweni kwamagama alabo abazancintisa kukhetho lolu oluqhutshwa kulandela ukuxotshiswa kukaSiziba uMnumzana Amos Chibaya labanye kudale lephalamende nguSengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Kuzaqhutshwa ukhetho lolu esigabeni eziyisithupha. uChabangu usexotshise edale lephalamende amalunga e-Triple C amaningi kanye lamakhansila athi siyabaxotshwa ukuba ngamalunga aleli bandla. Asizweni usithole xoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngiyobuhambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani ithi isqualifye obani. Kodwa yena engakhipha igazethi yokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sesesibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaxothwayo abazama ukunela i-triple C. Yikho lapho sizabuya khona eNkandlozi. It's premature.
Yes, izwilizolo izekhi ikhuluma ngakho e-nomination court sithi uSiziba ungenile ngaphansi kwe-CCC. Alikulandeli lokho?
Hayi, sizamelela igazette. Sesikhangela yonke indawo. Singakhangeli an individual because kuyasuze sikhangele zonke indawo lapho kube lema-nomination court khona. Sesihambe ekhothi kawani.
Ye, kodwa abantu phela bakhanya ngazani bathi sebekhathele ngokubona lokho kusenzakala sonke isikhathi. Alihlehlele emuva labe lokho ekuqhela ngakho.
Kumele kulungiswe njalo. Kumele kulungiswe njalo. Laba abangekho part of i-Triple C kumele bangabe part of it. Unfortunately, there is no easy way out of it. The only way is to go through it.
Ngikulo jabulela ukuthi abe CCC abachamisa abanye amalunga edale parliament lama councilor kumenjani ngakhona ko
yazi indaba le ufuna umuntu oyibambela kaphezulu ufuza uzinto laphezulu kakhona lokuthi okwenzakalayo kuyi ayethe yikho phela umongameli wephathona leyo engachize egcaka so ungakuzwisisa usuka khonapho uzakuzwisisa ukuthi why abantu bexotshwa ephathini ngendlela abaxotshwa ngayo
ye singathi lumi ngapho udaba lolo ngokwazi kwakho
udaba lonolo yilo abantu ohambise enkantolo soke simyelele ukuthi baluphushe luze luyafika lapho kuphelela khona ngoba bahambise ama-summons it was an agent application.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezochabangu ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi oyibandla le Triple C.
Njengenjwayelo abantu asebeyijwayele into yabo yokuabuse ama court processes because bayazi ukubana they are not popular with the people, they are only popular with the judges and the ZANU-PF that they are saving. So yikho begijimela khona. Why kathi uSengezo nxa engu-SV wamampela engagijimela ebantwini abayibo ama-ultimate deciders kuma-political issues than to abuse ama-legal processes.
Kodwa khona kuyini okwenze ukuthi u-Ostalo Sibangene ngaphansi kwe-CCC bekwazi ukuthi umthetho ndaba enxayo mangakuhle?
Angazi ukuthi i-point bani abafuna ukuyiprova, kodwa sonke siyazi ukubana i-CCC ngobani, yatshalwa ngobani, kuphi, konke lokhu siyakwazi. So bona bahamba ngento abakholwa ukubana into yabo bale conviction ngayo banayo abayiqalayo. So kulalelisela elibatshontshelayo lisebenzisa ama-court kanye lethembe elibusayo. Yikho lokhu esikubiza sithi political fraud ekhomithwa ngoSengezo Chabane.
Kuyangaphi konke lokhu, Baba Mlala?
Ukugcina kwakho ukuthi iZANU ivele ilwa le opposition, so iyathola lapho kulesikhala khona. iZANU ifanana le mpethu ingena ngenxeba, ibone inxeba elikuTCC yangena lapho, and konke abakufunayo ukuthi kungabi le democracy, basale bebusa bodwa ukuze baluthe ngitsho la resource bani khona.
Ye, kodwa abanye bathi umnumzana uJamisa ngiwaphambanisayo ukuthi kungakhanya ukuthi iqembu leli limi njani. Nxa sihlangele isisekelo seqembu lokunye okunjalo, ibandla ngazani limi kubi?
Yiko abantu bangakhuluma bachothoze umnumzana uChamisa, kulilungelo labo, and ngiyethemba umnumzana uChamisa uyabalalela laba bantu uma bekhuluma izikhalazo zabo. Kodwa ukuthi iqembu elibusayo lisenze thina sigcine siblema umnumzana uChamisa, umnumzana uChamisa uyi-victim kunye lathi abantu beZimbabwe singama-victims eZimbabwe. So singafuni ukuthi silalele onguye oyi-perpetrator esitshela ukubana enye i-victim yiyo ephambanisileyo.
Kodwa vele kulungiswa njani konke lokhu, Baba Mlala?
Well, I think ultimately i-solution to all this yikubana abantu beZimbabwe babambane, baqhubeke belokhu besilwa, baphushe for ama-reforms esivele siwafuna. Both economic and political reforms yikho kuvele kudingakala kwenzela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezigcwele umhlaba wonke kolunye usuku zikhumbule ekhaya.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-Triple C obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sebeveze imbono ehlukeneyo abatsha beZimbabwe ngokuthakazelelwa kosuku lwe-Unity Day olwasungulwa ngokumanyaniswa kwebandla leZANU-PF lele PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Abanye bathi kabakubone okokujabulela, kepha abanye bathi lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu ngoba yilo olwamisa ukubulawa kwabantu beMandebeleni laseNkabazwe ngombhuqazo wegugurawundi njalo kwaletha ukuthula elizweni, kubika uTobias Mudzingwa.
Mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kwamanyana amabandla la ayekhokhelwa ngumnumzana Joshua Mkabuko Nkomo lowayeyinhloko kahulumende ngaleso sikhathi, umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Lokhu kwenziwa kulandela umbhuqazwe oyigukrawundi owabulalisa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000 emathebeleland lenkabazwe beseteshwa umlando wokusekela abahlamuki ababebizwa ngokuthi ngama-dissidents. Abafana lomuyi, umnumzana Dumiso Dabengwa, Sydney Malunga labanye, babesala ukuthi amabandla la amanyane, kodwa unkomo wathi kwakungasela ngenye indlela ukumisa umbhuqazwe lo owawumemethekiswa yi-5th Brigade. Omunye walabo abatsha abathi usuku lwe-Unity Day kalusela sisindo nguPrince Mathuthu ohlala enkabazwe osekela ebandla le-Citizens Coalition for Change.
Okukhona ukuthi abantu beZanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu they've politicized the Unity Day. Kukanti kufanele leli kube lilanga lokubungaza ukubambana ukumanyana kwabantu beZimbabwe.
Kodwa u-Addington Mpofu osakhulayo wakobulawayo njalo osekela ebandla leZanu PF akavumelani lombono kaPrince.
Isikhumbuzo ukuthi nxa abantu bengabambananga ukuya phambili kusuka kube nzima. So it's very important and we encourage all young people to have that spirit of unity day yokubambana. Sincedisane ukuze siyakhe ilizwe lethu brick by brick.
Umudenda Chilumbo osakhulayo okubandla leMthwakazi Republic Party uthi ilanga lokuthakazelela umanyano lo lilembali embi okumele abasakhulayo beyiqaphele.
I-Unity Accord kamhlaka 22 December thina esimthwakazi Republic Party that is not a unit. Umgabo wakhuluma point blank ukuthi that was gentleman's agreement. So akusadingi ukuthi si-explain okuningi lokuyana wakuyihoba.
Wengeze uChilumbo esithi kungenani lokuthi ukubambana kwamabandla ezombangazwe kwakukhangelelwe ukuthuthukisa izigaba zonke zelizwe, ziningi iziqinti zasemandebeleni ezilokhu zisalela emuva.
Ubaba wanegotiator from a wrong position. You didn't negotiate so forget to that extent. He would have escalated the situation ukuze abekwazi ukuthi no, this is Matebeleland. That's why we wanna develop abantu bakhalisela kumnyathiri abazange baye ngahle bakhalisela ngapha okulamavenda amatonga amasuta amashangwe amandebele amanguni amakhalanga and the like. That's where we lost the battle.
Istudio 7 izame ukuzuza imibono kahulumende phezu kodaba lolu, kodwa umphathintambo kanye lomabhalane wogatsha lezokukhitshwa kwemibiko bebengasabeli omakhalekhukhwini. Kodwa omunye osakhulayo wakobulawayo umqoqi Ncube uthi liqakathekile okwamagama ilanga le-Unity Day.
Isisekelo sombuso sigoqela about 16 languages okungangokuthi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi ukumanyana kuyinto enhle, kuyinto eqondileyo. Ngakho luqakatheke kakhulu lolu suku futhi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi kathi vele nxa sikhuluma nge-Unity Day kusukela ngaphi kuya ngaphi.
UBinon Ncube osakhulayo olwela amalungelo abatsha njalo owake wakhokhela inhlanganiso emela izifundi eZimbabwe National Students Union, yena uthi kumele i-Unity Day libe lilanga elitshengisa abasakhulayo ukuqakatheka komanyano hatshi ukwehlukana.
Njengomumo esikiro kachesi akula kubambana esingakuthi kukhona elizweni, ngoba ngikhuluma nje ngesitsho kulabantu ababotshiliwe abavalelwe emajele. Ngikhuluma nje isikhaloku evalelwe ngenxa yokuthi ulombono ohlukeneyo lalabo ababusayo. Kutshengisela nje ukuthi okufunwa ngabantu akukalandelwa kuleli lizwe, okwenza sithi ukuthi kulokubambana lokuselebrate Unity Day akusebenzi.
Bakhona abanye abatsha abathi umnumzana Nkomo waqilibezelwa ngumgabe ukuze angene kumanyano owenziwa ngomnyaka ka-1987, kodwa kulabanye njalo abathi wathatha inyathelo elaliqakathekileyo ngaleso sikhathi. Lonyaka i-Unity Day izathakazelelwa ngolwesihlanu esizayo emkhosini ozaqhutshelwa esigodlweni eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukwethula amazwi aqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ibandla lezaphu namuhla lithumele isikhulumeli salo umnumzana Richard Gandari uyahlangana lomeli wele-Palestine eZimbabwe umnumzana Tema Al-Masri bekhulumisana ngempi eqhubekayo esihlengeni seGaza Strip phakathi kwele-Israeli leqembu leHamas. UGandari wethulele u-ambasada Al-Masri umbiko olotshwe ngumholi walelibandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo okuxhasa ele-Palestine ngesikhathi izizalwane zaleli lizwe ezinengi zisifa ngenxa yalimpi. Umbiko lo ubuthembisa u-Al-Masri ukuthi ibandla lezaphu lima lelizwe lakhe futhi lifuna ele-Israyeli lime ukuhlasela eGaza ngoba libulala abantu makhaza. Uthi njalo okwenziwa i-Israyeli ngumbhuqazwe ofana nje lowegugurawundi. Kodwa ele-Israyeli lithi libulala amalwecatsha eHamas ngemva kokulihlasela kunyanga ezimbili ezedluleyo. Sixoxele umkhokeli wezaphu umnumzana Nkomo.
Umeli wePalestine nxa esephendula olokuthi kuthiwa uthabe kakhulu kakhulu sibili wahlanhlengezela isingezi ekhumbula ubudlelwano bethu esasivele silabo kuqala kuthiwa wamukele kuhle kakhulu umbiko wethu le meseji eliqondana lokubhubha kwamina ebulawa nama-Israyeli.
Siyabona liyakusola kakhulu okwenzakalayo eGaza, lithi akutshiyananga nje lokubulawa kwabantu bemathebelelendo okwenziwa ngumgabe ngesikhathi segugurawundi. Ungachasisa kuyafanana ngandlela ba?
Kuyafanana kathu, abantu bebulawa kungasizathu bengalazikhali, omama bedlengulwa. Njalo njalo into ezinjengalezo, abantu benyithwa iy'kolo, imfundo, benyithwa ukudla. Namhla amaPalestina siyabona ukuthi bavalelwa ukudla, bevalelwa amafutha ezimota, bevalelwa amanzi, bevalelwa yonke into, lemfundo akusafundwa ukuthi laphana njengobana sezibhidlizwe ngaleyana indlela ukuthi akusela sikolo esikhona, akuselani. So kuyafanana xathu le nto yayisenzeka lapha ligugurawundi, ukuthi uzibuza-ke ukuthi pho akusisystem inye le eyenza khonokho. Ngitho njalo ngoba laba abantu abagqugquzela labapha izikhali i-Israyeli isemo bantu abalobudlelwano lamangisi ayiwo futhi ayebukele sibulawa lapha kwelamandebeleni kuze kufikele esigabeni sokuthi beze benike umgabe isicoco. Icoco umgabe wayesinikelwa ukuthi ubulele amandebele amaningi labantu bezapho, into eyayisenzakala lapha. So siyazwa ukuthi okufanayo na kudingakala khonoku ePalestine. Asithandi kubona into ezizosenzakala emhlabeni noma kungaphi komhlaba.
Yebo, i-Israyeli isolwa ngabantu abaningi baba Nkomo phezu kwalolu daba, kodwa yona ithi iyazivikela njalo ithi lapha ifuna ukucobodisa amabutho eHamas ayiwo aqale ukuhlasela yona i-Israyeli abulala abantu.
Wavele watsho u-Prime Minister we-Israyeli ukuthi bazawukhomba umuzi olotshwala. Nanku nesikhangele khathesi abakhethi lutho, abakhethi okwatsho-ke yena umgabe futhi lapha wathi nxa sifika lapha kulama Gideon khona asehlukanisi ukuthi mbani Gideon mbani waseGideon siyabulala konke. Nanku kesesibokisingakahle.
Njengoba selihlangane lomeli wePalestine, lingaba lilohlelo yini mhlawumbe lokuhlangana lomeli weIsrayeli likhulume laye liveze insolo yenu phezu kokwenzakalayo?
Thina njengezaphu asikaze sibe lobudlelwano le-Israyeli. I-Israyeli lobudlelwano nababusi bezimbabwe eyiyo enothisa ukurigama election ngomnyaka ngeminyaka, eyiyo etrena intelligensi yezimbabwe. So angazi ukuthi ubudlelwano bethu bengabe bengaphi intinikamili ambuboni. Kodwa ma kungahlalwa phansi sinishe sibe yiphathwe simlamulankunzi ma kunikakale leyo ndaba, hhayi kungabonana, kodwa hhayi ukuthi sibalande besingakalo nalelelo cedo.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elezaphu. Ele-Israyeli namuhla lihlasele njalo esihlengeni seGaza lapho elilwisana khona leHamas okulibutho lamalwecatsha asePalestine elafakwa kuluhlu lamaterroristi melika lamanye amaswe. Ibutho le-Israyeli lithi belihlasela indawo ezisetshenziswa yiHamas njalo lithi lenelise ukubhidlisa eminye imilindi esetshenziswa ngabeHamas ezansi yaseGaza. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube uxoxele umnumzana efidlela Ncube ingcweti kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcweleni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini labantu abamasosha kumbe ngawe amasi kumbe ngawe Israel zananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi okuveza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza?
Into ezaphathisa ngendlela efaneleyo yukuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yukuthi kukome iimpi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze ingabiphenduka le ngxabano. Kanti ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ilandele. Wonke umuntu kungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yukuthi kulungiswe impande yengxabano iyona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kulesifiso lokuzinikela kulaba balamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli nama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nendanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Othakazelela ukuchova intshelelezane umnumzana Meli Ndlovu labanye ababili abadabuka eZimbabwe sebefikile emngceleni wakwele South Africa lele Zimbabwe eMessina kuhambo lwabo oluphansi kohlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yezidakamizwa. Basuke izolo ekuseni eMidrand kwele South Africa njalo bakhangelelwe ukufika kobulawayo kusasa. Nangu uNdlovu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Okwamanje silapha e-border gate yase-South Africa kodwa besicabanga ukuthi sihambe siyephumula ngale kancane eZimbabwe side then sisuka sichove ke ntambama maybe siyelalela ngaseGwanda. So sithe sisuka eJoburg sisuke siba thathu omunye wesikhapha uma wethu ubekhapha uMeli Ndlovu lo Roland Dube then basebesikhapha basi. Sathi sifika ePitoli safika saphumula nje kancane bekulo bhuti ade esikotile uNkala then wasikhapha saze safika eBelabela. EBelabela sifike sajoyinwa ngamadoda ayi-4 isonke bese siyi-9. So bese kuyinto enhle kakhulu sachova then sithe sesifika eMkopane abanye baphenduka babuyela emuva ngoba bebesikhapha. Sasesiqhubeka ngohambo lwethu. Ikho ke manje sithe sesilapha eMessina uPresmo Musundi uthe uzwa engaselamandla. So okwamanje lapha usalungisisa ipassport yakhe lapha eOmafezi phakathi lapha kumigration. So engakwaziwe ukuthi usazoqhubeka or sesizoqhubeka sibabili uMeli Ndlovu noRoland Dube. So sizobona masingaqeda lapho ukuthi sizoqhubeka then mase siqhubeka sizolitshela silazise manje ukuthi kuzoqhubekani kodwa thina besisenawo amandla ukuthi sithove
lizafika nini kobulawayo babandlovu?
Esikhangelele ukuthi kobulawayo singafika kusasa, kodwa isikhathi esikondile singasibeka mase sifike eGwane, ngoba manje singakasuki lapha eBorder Gate.
Umnumzana Meli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelelezane. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 SMS inakwele South Africa. Kweziphathelane lomnotho namuhla sixoxa ngobunzima abantu beZimbabwe ababhekane labo ngesikhathi belungiselela iKF leKhisimusi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Doreen Seimayi okumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Hayi, njengayisho these days the business is very very low. I think okunye sokwenza khona lokhu ikuthi everyone is now selling. Everyone. Lobo umuntu esebenza imakes sure ukuthi kulenye into ayithengisayo. So into yakho ngiqinisisiba nzima ukuthi imali circulate because everyone is now a vendor. And angikwazi ukuthi kulezi suku kuhamba njani nemali yakhona in the street ayikho. Even though December simkhangelele ukuthi yole mali eningi akula mali. And abantu these days la now brave abasagijimisa Christmas kakhulu bakwazi imali zakhona zinzima, so sebegijimisa uniforms, books, school fees, especially school fees eziningi zikhwelile, so sokunzima.
Pho kuphile kanjani eZimbabwe khonapho mama ngesikhathi lesi sekhefu leKhisimusi, njalo abantu bebhekane lendlala emangalisayo?
Siyazuza sodwa ukuthi nxa uDisemba ezawoma kangaki ngela mali, what about uJanuwari? Sithi sikhangela lezululele lingekho, hayi lapho siyakhona siyebunzimeni kakhulu, siyebunzimeni obukhulu sibini.
Lo ngunkosikazi Doreen Seimayi obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo nkosikazi Jenica Ncube ohlala kobulawayo.
Hlala kobulawayo entumbane. Indlala isithwali senzima kwele Zimbabwe. Ngingathi isigwebo esibuhlungu esibhekane laso njengentsha elizweni leZimbabwe. Kubuhlungu kithi kakhulu ukuthi imfundo njengoba kuyo eyabuya njengendlela yokuthi isikhiphe kule ndlala esikiyo, imfundo ayisasincedi. Intsha eningi injalo ile izethifikethi eziningi leziningi, injalo ile mfundo yayo. Abalamsebenzi bahlezi babhekane lale ndlala ngqongqongqo ezindlini. So kunjalo nje ngenxa yale ndlala lezimo nje esibhekane lazo kwele Zimbabwe, intsha eningi sesiyibona ingena isebenzisa izidakamiswa. Ye, intsha eningi isebenzisa izidakamiswa, lokhu kwenza ukuthi iningi lizibulale. Abanye vele bagcina bale kusasa engakhaniyo, engacaciyo. Kubuhlungu njalo ukuthi abaphathi bethu njengentsha, abaphathi bethu njengelizwe nje jikelele, indaba yezidakamiswa bayayibona kodwa abakhangeli lapho eqalela khona, abakhangeli impande ukuthi uqalela ngaphi, abananzeleli ukuthi lokhu kwenziwa yindlala intsha ebhekane layo ezindlini.
Manje liphila njani khonapho nkosikazi?
Lami nje njengentsha ehlala eZimbabwe, ngathi kungayisikho nje ukuthi I have good guidance. Yes, kungayisikho ukuthi lami ngikhaya abakithi bayazama. Lami nje ngenxa yalokhu esibhekane lakho, sengingaba ngomunye one of the victims of ama-drugs eZimbabwe because of the situation that we are faced by. And due to indlala, we are seeing most of ama-youth, they are dropping out of school, yes, to go and look for jobs, which I can say is a solution somehow to this problem of indlala. And we are also seeing ama-youth amaningi, they are dropping out of school to go to countries like South Africa.
Nkosikazi Jenica Ncube obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi uNtungamile Nkomo.